umumo lo weZimbabwe o ama sanctions kuliqiniso ukuthi yosubulele umnotho welizwe. Angivumelani lalokho okukhulunywa ngama British lama Americans athi wona i-corruption kuphela le mismanagement yiko sezobulela i-economy yelizwe. Kodwa okokuqala entanda ukuthi ngikutsho ukuthi ama sanctions yiyo aphambili, ama sanctions yiyo asebulele umnotho welizwe, ngoba ama sanctions njengoba kuphambilini sikhuluma ngokuthi abantu laba balokhu bekhuluma ngokuthi ama targeted sanctions, ayisiyo ama targeted sanctions lawo, ngoba IMF labo bani bonke laba abayibo abaphethe izimali zomhlaba, nxa bengase sibolekise izimali lezo besivalela phandle njengelizwe leZimbabwe, sokutshengisa ukuthi yiwo ama sanctions la. Njalo ungakhangeli nxa usithe ama targeted sanctions, abantu abahluphekayo ngabantu kuphela nje, abantu abangaphansi lapho emakhaza, and bahluphekelani labo bantu, bahluthekisela ukuthi babe lomvukela bavukele uhulumende. Yikho kuphela ukuthi bazwe ubuhlungu bagcine bevukela uhulumende, njalo at the end of the day kwenzelwa ukuthi kube le protest vote, abantu bevote bezondile, bevote besithi bazondile, and umuntu ozondileyo uyabe engavumelani lalokho okukhona ngaleso sikhathi.
Amazwe la njengoba esala esithi okubulala umnotho kayisizo zijeziso kodwa yi-corruption, inkohlakalo lokungabuswa kuhle kwelizwe. Singabona yini mhlawumbe bevuma ukuthi hayi ingempela izijeziso zilomthelela omubi kumnotho weZimbabwe?
Okukhona ukuthi iAmerica leBritain bavele bona ambaboni belento abayivumayo ngeZimbabwe, ngoba konke lokhu kungaba yize nje abakwenzayo, ngoba owabo babuhlungu bakho ngakho Nkomo ngumhlabathi, ilendi leyathathwayo. Konke lokhu kwana babengalandaba iAmerica leBritain le ibengalandaba, kusenzakala sibuyela esikhathini sombhuqazwe lemuva, bazange bebe le ndaba lalutho ngoba umhlabathi babelawo. Khathesi umhlabathi usuthethwa ngabanikazi, lapho basebe le ndaba khona bayalwa laba bantu. Kungenziwa yonke indle, ambaboni bevumelana lalokho abaza kuthola ukuthi ama-sanctions ayiwo aphambanisa, ahluphekisa abantu phansi lapho bathwele nzima, baphila nzima ngama-sanctions. And lokho baza kuthola, kodwa baza kubalekela khonoko bese bephuma lokunye okwabo abakufunayo, ukwenzela ukuthi babe vele ngabantu abangavumiyo ukuthi ama-sanctions yiwo asebulele umkhonomi welizwe lethu leZimbabwe. Ama-sanctions yiwo ahluphekisa uZulu weZimbabwe. Ama-sanctions yiyaletha ukuhlupheka phakathi kwabantu. Ama-sanctions yiyaletha ukuthi intandane zale zingadlanga. Ama-sanctions yiyaletha ukuthi abafelokazi bahlupheke balale bengadlanga. Wonke umuntu uyahlupheka eZimbabwe ngendaba yama-sanctions, kodwa bona bazafuna ukuthi bephumele kwabo. Yebo phela, asiyali ukuthi i-corruption ubugwelegwele lobo sobubulele njalo ilizwe. Phezu kwama-sanctions kubuye ubugwelegwele buyacobodisa, ubugwelegwele lobusela.